Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 4 Mphalakazi 2022 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ase ngamhlophe nke kubandla le ZANU PF ngokunqoba elikwenzileyo elubimbi Ward 20.
Ibandla le ZANU PF linqobe ele Citizens Coalition for Change izolo kukhetho lwama by elections.
Inkinga ekhona eZimbabwe yibuhuquluzi benotho abantu bezamtiyeli. Ama-sanctions angabe khona affecta abanye kodwa inkinga enkulu kakhulu yi-corruption.
Ibandla lezaphu lithi ubusela obenziwa ngamanye amalunga akuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kubhidliza umnotho welizwe. Elefrance elingene kwisigaba se-quarter final emdlalweni ye-World Cup salethulela ezamasiko ezabatsha ezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU PF linqobe ele Citizens Coalition for Change ezigabeni ezintathu kukhetho lwama by elections olwenziwe izolo eBhinga leNkabazwe. IZimbabwe Electoral Commission ibika ukuba abakubandla leZANU PF banqobe eMberengwa, eGweru kanye lakuWard 20 eBhinga. Bekumele kwenziwe olunye ukhetho ezigabeni ezinhlanu eBhinga olumiswe lidale leHigh Court kulandelwa ukumangalelwa kwamalunga ebandla le-CCC uMnumzana Colin Mutenda othe akumelanga bencintise kukhetho lwama-by elections ngoba behluleka ukuhlawula imithelo yekhansili. UMnumzana Kutawashe Munsanka okubandla leZANU PF eBhinga uthi kuhle kakhulu okwenziwe ngabantu eBhinga.
Ase ngamhlophe nke kubandla leZANU PF ngokunqoba elikwenzileyo elubimbi Ward 20 lapho iMDC eyayinqobe khona ngo-2018. IZANU PF inqobe kakuhle sibili ukunathisa amanzi. Ukhetho lube lilokuthula okumangalisayo. Abantu bebejabula ngemva kokuvota, abantu bavote kakuhle sibili. Lokho kutshengisa ukubana ibandla le-MDC kumbe i-CCC labantu abayo abasela balandeli eBhinga sebebonile emgceke ukubana hatshi ibandla leli alikhumbuli abantu abalilandelayo, alikhangeli emuva abakhokheli bakhona bengabafaka ezikhundleni bayanyamalala okwabe ukuthethisa kuphela bekhuluma okubi ngeZANU PF. Ngakho nje abantu beBhinga bonke sebetshintshile, bebenenhlanhla sibili ukubana amakansila aba bengabhadali ama-rates akusabanga lokhetho kwamanyango 5 amawadi. Kodwa hatshi ngikhuluma nje bosokunzima bebeyadliwa konke, bebeyaluza sibili.
UMnumzana Kutawashe Munsanka ukubandla leZANU PF besixoxa laye eseBhinga. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcinisihlalo webandla le-CCC esabelweni seMatabeleland North.
Kuliqiniso ukuthi iZANU PF kuWard 20 eBhinga RDC bathole amavoti amaningi ukwedlula awethu. Yikho engingakutsho okwakhathesi, angila amaningi amazwe engawatsho. Sikubonile okwenzakeleyo, sifunde okuningi. Siyahlangana phambili.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcinisihlalo webandla le-CCC esabelweni seMatabeleland North besixoxa laye ekoBulawayo. Kusenjalo kuyaxokozela kubandla le-MDCT kulandela ukumangalelwa kwebandla leli edale leHigh Court uMnumzana Norest Marara othi kakhethwanga lidale leNational Council ukuba ncintise ukhetho lukamongameli oluzayo. Kubikwa njalo kulabanye abathi kabasencintisi kukhetho lolu, njalo kulabanye okuthiwa sebefuna ukusuka kubandla leli. Ukuze sizwe okuningi sixoxele loMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT.
Ayisikho qiniso ukuthi umduri ukomithi umpoyi sambe lovincent pandrik nabantu asebeshiye ibandla le-movement for democratic change. Ukomithi lo okhulunywa ngaye izolo lokhu nguye obe ngutshalimane we-national council yethu eqedise umsebenzi osasele owama-nominations njalo ababalisela ujuri abakabuyi ngokusemthethweni ukuthi batsho lokho abangabe belesolo ngakho ngoba umjuri nguye yedwa osethe yena akasoze asakuma ukuthi akhethwe ube kutsho ngaphambi kwayidolo kodwa nje akasakhethwanga kodwa usale ilunga lebandla ngokwazi kwethu akukho okutheni okwenzakeleyo kuphakamisela nabo Vincent Twangirayet asilabo ku-national council abaphiwa amathuba amaningi kakhulu ukuthi batsho ababekusisa kodwa lapho kwakuthinta khona ukukhokhela ukuthi kumele kukhokhelwe bani hhayi kukhanya abantu labo bakhuluma okwabo okuyikho khona kwakuphumile ey'ndlela esizakubona kusenzakala e-Congress so sesimelele i-Congress phaka 8 December ukuze siphumele inhlelo zethu zokhetho
kodwa kuyini okwenza ukuthi kuzwakale ungani sebesisukile kubandla kungabe kuyini okuhluphayo siyakwazi ukuthi-ke ulo baba uNorest Marara ohambise uMonzola emthethwandaba kambe kungabe kubangelwa khonokho kumbe kuyini
obaba uNorest Marara laba ngabantu abatsha ebandleni abangazaziyo inhlelo zebandla ukuthi zihamba njani nxa umuntu enensolo zakhe uyaziletha ebandleni manje ibandla ngase lizahlangana lazo emthethwandaba kusuka kube nzima ukuthi sibe kwazi ukuthi ithanda le ndaba yakhona yiphi umsila wakhona yiwuphi asiyeke sikhulume ngendaba esihlangane lazo emthethwandaba zingazanga zibuye ebandleni kodwa ngingakutsho ukuthi hhayi laba njengomafika izolo abangaziwuhle ibandla le-MDC abangeke nje babe lo muntu abangamkhipha ebandleni ngoba behluleka ukuthola even oyedwa osukumisa isandla ukuthi abanominate kuleso sikhundla ababesifuna sasivele sitshilo ngaphambilini ukuthi ku-MDC awusukumi phansi ukuthi ngifuna ukuba ngupresident abantu yiwo abasukumayo bathi sifuna ubani abe yilokhu ubani abe yilokhu impumelo yakho lokho yikhonokho ukuthi umuntu ikhona sekijimela emakhot esegcwala kuyo yonke indawo ngoba uyabe ngelakho ukuthi uyabe ngelamhlaba ku-MDC
umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT sixoxe laye esembembesi kasinelisanga ukuxoxa lo mnumzana Norest Marara umnumzana Elias Mutsuri labanye bebengaphenduli omakhalekhukhwini ibandla lezaphu lithi ubusela obenziwa ngabanye abakurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa bubhidliza umnotho welizwe izaphu ithi ibandla elibusayo livika ngezithetho zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu-PF hatshi ubukhohlakali obenziwa iziphathamandla zikarhulumente izaphu ithi kuningi kakhulu okumotshe ilizwe okwenziwa libandla elibusayo lorhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa kodwa abakubandla lezanu-PF bakhala ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leli ngamazwi entshonalanga akesizwe umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu exoxa ngodaba lolu lomnumzana Mlungisi Moyo ilunga lebandla lezanu-PF uNdlovu usungula lingxoxo
iphupha elibuya libe khona ngelokuthi nxa umuntu esebanjwe esesixukwini engambathanga uyadinga icebo izanu libandla eselitshona emfuleni selidinga amacebo umongameli webandla leli utshilo engakathathi umbuso kuRobert Mugabe wathi into yama-sanction ngamanga uChris Mtshwangwa watsho njalo wathi into yama-sanction ngamanga abantu laba bezanu bayatshontshwa ndakathesi inkinga ekhona ezimbabwe ibuhuquluzi benotho abantu bezamsizi ama-sanctions angabe khona e-affecta abanye kodwa inkinga enkulu kakhulu yi-corruption kwalese zimbabwe so thina sithi njengezapho akulungiswe udaba lwe-corruption akulungiswe udaba lwezombusazwe akulungiswe ama-reform angiboni ukusuba le problem ukuthi ama-sanctions lawa ayesuke ngakho-ke siyabakhuthaza la madoda ukuthi benanzelele ukuthi behluleka bona sebedinga nje amaqhinga okuthi abantu bebese becabanga ukuthi inkinga yola
ama-sanction
hayi ngiyamuzwa ugatheni ngivumelana naye uzananzelela ukuthi umongameli uthe engena indaba ye-corruption uyifake emgoka i-corruption kayiyazi bandla iloba ngubani lobani sebe ngani balokugwelegwela kuye uziwe kuye lawa amabandla afikisayo uzathola ukuthi uzathola umuntu ulenoti engeke uyichasise but lowo muntu layo kwekuhulumente yikho kwenza umongameli wathi no i-corruption we say zero tolerance corruption number one lokho kwama-sanction amboni ukuthi kuqinisekile ukuthi sithi thina umongameli uthe i-sanction ngamanga umongameli uthe engena labo Chris Mntfwanga bebethi bona asidingeni amacebo esingathi wona ngama-local sanction busting measures besidinga amacebo angasisiza angelani lokuthi sisebenza lobani but asuka ngaphakathi kwethu angasenza silwisele into yama-sanctions but ungakunazelela ngendlela engufake ngakhona ukuthi lawa ama-sanctions abamba loba ngubani nangubani so kathi ngeke sithi thina omongameli kumbe abantu bebandla bebethi ama-sanctions kawakho ama-sanctions akhona yinto esiyaziyo ikuzananzelela ukuthi emaphephandabeni lawa sithe thina sisithi siya ku-anti-sanctions march yikho kwenze i-Britain yona ngokwayo yaresponda izifaka indlela yayo ethi yona no ama-sanctions naw athagete abantu ababili abathathu kutsho ngendlela avela khona lokhuyana yikho esingakuthi thina i-public relations i-P R management yindlela zokuthi labo xa into yabo beyifake ebantwini ibe yinto elula kungaze kwakhanya ngathi yinto enzima esinduzulu lokhu bekwenzela ukuthi uzulu ngombono wakho omude loba omfitshane ukuthi sithi no into erongo libandla elibusayo njengoba yena umfowethu ekufaka but into engizama ukuthi ngimqondisekiyo yukuthi ukuthi si-athi yena umongameli wathi ama-sanctions awakho akuqondanga umongameli wathi kasizameni njengesizwe sidinge indlela ezingayenza ukuthi silwisane lawo lawo ma-sanctions
lapha lizwe umnumzana Mlungisi Moyo olilunga lebandla le-ZANU PF lo mnumzana Msongela Ndlovu isikhulumeli sebandla le-ZAPU sangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane uhlangothi lwezomvikela kule Britane lusanda kwedula umbiko othi liyehla inani labasekela elerussia eliqhubekela phambili lihlasela ele-Ukraine eli Britane lithi lokhu kwethulwe luhlangothi lwe-Russia Federal Protective Service kuphenyo olwenziwe oluveze ukuba abantu abaningi bafisa ukuthi amazwe la akhumisane umlota lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Associated Press abezindaba abe-Reuters babika ukuba ngayindawo umongameli Cyril Ramaphosa wakwele-South Africa watshontshelwa imali edlula phose ingxenye yesigidi epulazini lakhe wazithulela isikhulumeli sikaRamaphosa sithi okwamanje kayindawo loba kulabantu abaningi kwele-South Africa abathi kumele esuswe esikhundleni kukhangelwe ukuba ibandla le-African National Congress lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa lapho okuzakhulunywa khona ngodaba lukaRamaphosa sike sizwe ezamasiko
benganamasiko
wawusenziwe mandla
yela ubaba mkhulu
sithinamasiko
babelobola
wawusenziwe mandla
ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo baba umpofu umpofu Paul Mpofu ukhula ngale-ke ekezi kumbe ngithi emaphisa umpofu-ke umpostoli umpostoli omkhulu kunjani baba
siyaphila babatube linjani lina
hhayi siyaphila kakhulu singazilina sizakuthiwa-ke kulesiga khona ngapho lapho ngani kulo muzi otshayo kuhamba njani khona lapho sishetu kungaphi kwangkhona
ye umuzi uyatsha babadube kasazi ukuthi kuqhubekani kulani umuzi umuzi usuthwe izindlu zaphela zonke ezingu-4 zadabuka ma kusondela abezomdabu besiyakuzisisa ukuthi kungabe kuthanje kuqhubekani hhayi iqiniso kalitholakali kodwa umlilo uvuka nje kungena muntu ewuthungeleyo kubonakala kuvuka umlilo kuphela phansi utshisa izinto zonke
libona ngazani kwenziwa kweni wena ngumpostoli phela kufuzithi ngawe uyakubamba lokho kuhamba njani
bazamile ukudinga izinyanga lalaba amapostoli lawa amanye emadibaba namanye amapostoli lamazayoni ukuthi ayesebenza acitshe umlilo noma achasise ukuthi kungabe kuhamba njani kodwa konke kube yize lani njengompostoli sibili ngiphangela ukuthi laphana kungabe kulesandla noma kukhona abomdeni abakwaziyo ukuthi kuhamba njani noma abakwenzayo bona kufuze bakhulume batshela abantu ukuze babancede.
Kuqale nini kolonku njalo ubonazani kungenziwani ngakho?
Into le duke isile nyanga phose ezimbili kulokhu kusitsha. Uma-ke kuke kwathi kwangena abathandazeli besiyakhuleka, umbili wakhona uvuka khonapho khonapho bekhuleka, kube usale uvuka ngemva kwensuku ezimbili kumbe ezintathu. So into le kayifuni bantu abakhulekayo kumbe abashengela kiyo. So okungenziwa laphana yikuthi abezomdabu bancenge abanikazi bomuzi bakhulume labo ukuthi baziveze. Into enje babaDube yandise ukuba ngamalibho noma lokho okuthiwa lizimo. Abanikazi bomuzi bazephambanisile kwesinye isikhathi sizidinga ukuthi bayecolise lapho baphambanise khona, kuyaphela lokhu Dube.
Sicela uvale ngamafitshane kolapho utsho lokuthi nxa bedinga uncedo kumele baye ngaphi?
Uma bedinga uncedo ngcono khonokho engikutshoyo baba ukuthi kumele bakhulume iqiniso noma kutholakale inkokheli zomdabu abalutshwana ababili bayekhuluma labo abomdeni, kwenzela ukuthi uma kuyibo abalesandla bayecolisa. Uma kungenjalo-ke futhi sebengaqhubeka bedinga abaprofethi bezinkonzo zayoni Trevor Apostle noma ngaphi babancedise babakhulume.
Ye lo-ke ngubaba uPaul Mpofu khona ngale-ke emaphisa besikhuluma laye ngesiga sina sisenzakala komunye umuzi ouvutha khona amalangabi. Hayi, singavalelisa ngamafitshane khonapho Mpofu.
Siyabonga babuDube, kulungile kakhulu kulo msebenzi omuhle.
Ye, siyabonga kakhulu-ke baba Mpofu, ungadinelwa kusasa baba.
Siyabonga.
Ye, uhlelo lamhlanje besixoxa lo mnumzana Paul Mpofu ongumpostoli khona ngale-ke emaphisa. Siyambonga kakhulu, ndethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli kuleli viki, ngiyabonga kakhulu ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Kuleli viki bemfuna sikhangele indaba yobukhokheli lokuthi uNkulunkulu isibumbo sakhe sinjani. Bemfuna sibale kuMateyu chapter 23 iverse nga-11. UJesu uthi yena, kulo omkhulu kini lonke kumele abe yincebo. Ngakho nxa sikhangele lindaba yobukhokheli, siyakwazi ukuba emhlabeni ikhangelelwa ngendlela langelihlo elehlukeneyo kwelikaNkulunkulu. Emhlabeni ubukhokheli, abantu abaningi nxa becabanga inkokheli bacabanga izikhundla, bacabanga umuntu okhonzwa ngabanye abantu, bacabanga umuntu olezisebenzi olabantu abamphakamisayo. Nxa sikhuluma ngobukhokheli lapha emhlabeni, imfanekiso esiyibonayo siyabe sibona umuntu ohamba phezu kwamakhanda abanye abantu. Abanye abantu bedubeka, yena kunguye-ke okhomba phakathi, kunguye odla kuhle, kunguye enza yonke into yakhe yonke esetshenzelwa ngabanye. Kodwa lapha sibona uJesu ebuya nomqondo owawehlukene ngesikhathi leso ayephila kiso. Kwakubusa kule mbuso ehlukeneyo, leyo mbuso yayingeyamaRoma. Belobukhokheli babo, ubukhokheli babo babuyilobani bokuthi amakhosi ayesatshwa, amakhosi yasetshenzelwayo. Ikanti njalo siyabona kulabo abezenkulu ngaleso sikhathi esingathi abayibaba bekhokheli bandla, amaFarisi nabo bonke ababezi amapriesti amakhulu ababekhona, abantu babesebenzela ukuphakamisa labo bantu. Ngakho uJesu sihlangana laye lapho engena echasisa ngokuthi kambe inkokheli kuyini. UJesu uthi ubukhokheli yikuba yinceku. Sihlangana loJesu egezisa izinyawo zabafundi bakhe. Ilizwi likaNkulunkulu lithi lona, wathatha-ke ithawulo wazembesa waguqa phansi waqalisa ukugezisa izinyawo zabafundisi bakhe. Sibona uPeter besala ngoba inyawo zazingcolile, abantu behamba phakathi kwenhlabathi, behamba phakathi kwedoti yonke yayisiba khona, zibutha yonke into. Kodwa uJesu wathatha ke ithawulo, wathatha ke isepa, waguqa phansi waqalisa ukubagezisa. Lokhu kwakungumsebenzi wezinceku wabantu ababeyisigqile emzini yabantu, kodwa uJesu wathatha isimo sokuba yinceku. Njalo siyabona nxa uPawulu ekhuluma ngayo uJesu uthi wabane nomqondo ebhalela kwabeFilipi, uthi kwabeFilipians uthi wabane nomqondo onjengayo uJesu owathatha isimo sokuba yinceku, wazikhulula ukuba yinkosi yamakhosi, wazehlisa waba yinceku. Ngakho-ke ubukhokheli uJesu akukhangeleleyo, uNkulunkulu akukhangeleleyo, yilobo obokuba yinceku. Ngiyakwazi namhlanje ukuba kulalela abantu abalobukhokheli ezigabeni ezehlukeneyo, ngabe kumbe kusenkonzweni, ngabe kumbe umkhokheli kupolitika, kumbe ngabe ungumkhokheli esigabeni laso okiso sona mbuyinduna. UJesu into ekhangelele kuwe ukuba ube yinceku, ube ngokhonzayo abantu abakulandelayo. Asibe nezinceku ukwenzela ukuthi uNkulunkulu asebenze ngathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu sibongile namhlanje ukuba izwi lakho lilamandla, izwi lakho lingumhedla. Nkulunkulu wami, kulabo abalaleli abazinkokheli, izwi lakho libasize ukuze uguqule indlela abakhokhela ngayo abantu bakho, babakhonze babe zinceku. Egama likaJesu siyathandaza, amen. Ngiyabonga kakhulu balaleli, lithumezele imicabango yenu ngalokho esikuxoxileyo. Sihlangane njalo ngeviki ezayo. Inkosi ibusise.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungameli Nkomo, ungathinelwa kusasa kwezemidlalo. ELeFrance linqobe elePoland 3-1 namhla eQatar, langena kusigaba sequarter final. Kudaba olufanayo, izwekazi leAfrika selithembele kuMorocco leSenegal kumncintiswano wokudinga intshantshu zomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele. Kubika uJoseph Njanji.
Wadlala iqembu labasakhulayo leyamazulu njalo sengumtshayeli kaChova uGuti Makari uthi akungeke kumangalise nxa amaqembu amele izwekazi le-Afrika engadlulela kusigaba se-quarter final.
I-World Cup i-unpredictable ngoba uzibona ama-underdog kuya yiwa-superman ama-big team. So into eyenzakalayo laphana lathi suke singasakwazi ukuthi kuhamba njani, singatsho ukuthi iSenegal singadla ingendi ngoba asisakwazi ukuthi kumenjani. OMorocco singatholi ukuthi njengoba yathiwa iBelgium singakwanisa ukuthi ibambe iSpain, but wona ama-big teams akusayiwo esasiwakhangelele njengakudala njengabo-Argentina ukuthi sasikwazi ukuthi adlala njani. Njengokubona ukuthi hhayi i-World Cup le endlela esiyibona ngayo, hhayi siyehlule kuyibamba ukuthi yona iyisimo esinjani. So kusuke kusiphambanise kubhetting kakhulu ngoba thina sabe sifaka imali ezinkulu njengabo 100 usa kusiya phezulu.
Osakhulayo la engumdlali wenguqu uShane Zirewa uthi iqembu leSenegal lingayiphakamisa inkezo yezizwe zomhlaba lisakudlala nje.
Ngendlela edlala ngayo iSenegal badlala ibhora elimangalisayo and akulayo nto bebethemba ukuthi bazaphuma egroupini, but sebephumile. So into engicabangayo ukuthi abafana as our African icon, as our African cowboys, as our one is who see win a World Cup.
Wadlala iqembu lesizwe uRonald Kitiza Sibanda uthi ukusuka kuphazamisa amaqembu ezwekazi le-Afrika kumncintiswano wezwe zomhlaba yikuba abadlali basuka bengasadonsi kanye kanye.
E-Afrika siyahlala ama-players akhona ngale phezulu, sibili adlala zonke indawo, Spain, England ngaphi ngaphi.
Mina ngibona ngani kuyashota ikuthi nxa sesilaphana sibe yi-team sibe united. Yabona umbe senziwa ludubo lwe-Afrika, uyathola ukuthi umuntu sesidlalela yena yedwa ukuthi ngithole i-contract yokuya kwenye i-team. Ikanti labana abantu babe united bayakwazi ukuthi hayi siyi-team eyi-one. Ngiyakhumbula sisakhotshwa ngu-Westerhof igame esakhotshwa i-Nigeria laphana, igame sebedla i-Italy lapha, uthi wayebatshela o-JJ okhotshe ukuthi madoda isikhathi sesihambile, asekeleni izitayile. Okhotsha baqasa ukukholisa, sebekholisa sebe-leader and okhotsha nkhona agcine li-lose ibhora lawa equalize. And two, thina kwesi sikhathi siyaba-excited nje, silithi game njengakhona kade ngikutsho ka-ocoach self, silithi game sesiqashwe izinto ezinecessary. Kanti wayesingadla ukuthi madodana sesilida la le imbeji le sifuna ku next round asivale nabantu labo bengahlodi. Kube siyempambili siqualify for next round.
Iqembu leSenegal lizadibana lele England ngehola lethoba mune munye namhla ebusuku. Ikanti le Morocco lona lizadlala lele Spain ngolwesibili ntambama ngehola lesihlanu. Amaqembu asefinyelele kusigaba sequarter final ngabalisa ele Netherlands lona ilinqobele United States of America nge 3-1 nomgqibelo kanye lele Argentina lona ilinqobele Australia nge 2-1 kweminye imidlalo yesigaba seround of 6. Iqembu leJapan lizanqikelana lele Croatia, ele Brazil lizadlala lele South Korea, kuthi iPortugal lizatshana leSwitzerland. Yimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umculi ophuma koBulawayo ngilibingelela, ngilincusa, ngilixhasa. Ngisithi kini ngililethele i-album lami elisha engilikhiphe ngo-2022. Ngiyajabula kakhulu kulabo asebeke balilalela nalabo aseke balibona kubomabonakude ngathi indawo ezinjengabo YouTube lapho kulama-videos ami khona engawakhiphayo. Ngiyabonga kakhulu ngesekelo lenu. Mina ngisuka koBulawayo bengumculi okwasebenza leqembu elaziwa kakhulu emhlabeni inkululeko yabatsha School of Arts elihamba ukuthi iyasa sebenzela bo kakhulu koBulawayo kodwa hayi sibo bodwa engisebenzela abo ngisebenzela abantu abaningi amaqembu amanye njengeyisinyizi bona ababest e-Austria ngisebenzela bo kakhulu labo nje abaningi abantu abaningi abayenza into zomculo le-art. Ingoma zami engazikhiphayo okuthiwa ngugijima yiyo engathi yiyo ingoma elidlalade ku-albhamu yami engiyikhiphileyo kuthiwa ngugijima nayo ikhona ku-YouTube lingathola isikhathi lingayibukela kumbe lihambe ku-Spotify kubo-iTunes lizoyithola and lizothola lonke i-albhamu likhona apho mina ngarelease ingoma eziyi-8 ku-albhamu lami lona leli engilikhiphe ngo-2022. So ngithemba lizalijabulela ngoba i-music yami ihlanganisa wonke nje into esibhekana layo nsuku zonke njalo iculo lami liyakhulisa amasiko akwethu akoBulawayo njengabantu esazi ukuthi everyone ule history nje kusukela kudala khona le sithatha yonke into ebisenzeka siyiletha till today siqoxa ngayo sikhumbuzana ukuthi sivela ngaphi siya ngaphi. December ngizabe ngisekhaya koBulawayo eZimbabwe ngizophefoma khona koBulawayo ngiphefome la se Victoria Falls so ama dates hayi ngizowaletha just nje kungela sikhathi esiningi ngama dates ngizowakhipha azabe khona yonke indawo kuma social media yami ngikhona nxa lingidinga kuma social media lingahamba ku Facebook ngumamozi ngihamba ku Twitter ngumamozi officially ngihamba ku Instagram ngumamozi - officially so liyangithola ke lapho abafuna ukungithola ke ku email ngikhona email yami ethi ngumlawsroben5@gmail.com labo abafuna ukuxhumana nami ku WhatsApp inamba zomsebenzi ngathi ngize WhatsApp ngu +42.
Yes, yabonga kakhulu ke Robin Mlawuzi lale izulukandaba umthombo sithemba ku Gibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.